Amakhompyutha la avele kumaNdlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelelwe ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhale imihloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemijina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isiphiwo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele uNkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe uNkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele usinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakosikola. Onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku-technology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
UNkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMaNdlovu ukubone kufanele ukuthi aphele lesi sipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo weSigoda Primary School uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMaNdlovu ngibona nganento enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesisenze ngusisi uMaNdlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo phone online learning basalele emuva kakhulu.
Apho kwenzeni ukuthi abantwana bavikelele umkhuhlane lwe-coronavirus?
Egedini lesikolo nxa abantwana bengena bayathatha i-temperature. Bangathatha i-temperature bageze izandla zabo.
Walinda Mkhwananzi lotatenda Chawotsa ngabanye abantwana ababhala kimhloliso ye-grade 7 lonyaka.
Angeles
apa sih?
Kata
sih, dengan funda. Anda
funda
online punya selama test tipu. Ada tu nampak sih letih dengan funda. Ibu
Oh, kazila siyindebele omele umango wakwesikola kukazile emzingwane uthi ukuvalwa kwesikolo phansi kwezikondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana baphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathu uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezithele. So hayi, COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafika esayizini ukuthi sebengabadala. But ngomumo owathi sukhona sokunjalo abanye bakhona bangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelele emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafunde.
UMnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola. Yena ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngalento eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lodadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sakwesigola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha, asikaze sibe lamakhompyutha leyo. So kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemtshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigoda Primary School baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa inzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigoda Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embulini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Igrupu eyafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola laba ngabantwana besigaba. Yini sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sabe sesithi njoba lawo bese emazweni lathi sikhona phe ekhaya singadobho okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancike bancediseke ekufundeni zabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba never know kusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesigola ngoba ukuthi ukhulele ngaphasiko ukuthi konkhona kungakulimitha ilife yakuthi efike kufunde phambili. Sizo sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi nezipho eziphiwe esikolo sesikola primary school esiyamangani wemzingwane esabalenzeke ezansi emandebeleni imeleke istudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.